Imukalanga Roadshow izabe ikhona ePlumtree Town edolobheni lePlumtree abayibiza bathi kutitshi shangechenge. Kuzabe kuyimatshi ezabe isuka laphana from ePlumtree Town iCBD edolobheni kanye ihambe yebhoda ngale erenkini endala ngale Mathendele iphenduke njalo ibisibuya ihambe izefika lasebhoda. Sizama nje ukuthi kubonakale ukuthi abantu beMukalanga bakhona njalo abantu beMukalanga balothando.
Injongo ngeyani kahle kahle tu?
Injongo yale march iBukalanga march babunkomo ngiyokuthi sizame ukuthi siququzele abantu isizwe sakithi sonkana ikakhulukazi sikhangelele kakhulu ukuthi abantu ababelothando lokuthi bafunde ulimi lweBukalanga kusuka ezikolo njalo abantu abazijwayeze ukuthi ulimi lweBukalanga abalusebenzise kuma institutes wonke ngisho lasezitolo zasePlumtree ngisho kuma government premises abantu abazifunde ukuthi balusebenzise ngoba lulimi lwethu esaluphiwa nguNkulunkulu lulimi esigqaja ngalo kakhulu njalo esiluthandayo ingakho sibona ukuthi kufanele ukuthi siququzele ngitshela zemabhoda ebhoda lana esePlumtree siyafika khona sizama nje lakhona ukuthi siququzele sibakhumbuze njalo ukuthi lokho esikwenzayo kuyinto esithandayo njalo akusinto mhlambe ebandakanyeka leyinto kodwa ke lokho yinto nje eqondale labantu bonke isizwe sonke noma basebulili noma basemangwe noma ngisho labanye abaseBotswana ngisho labanye abakobulawayo labanye abasetsholotshola kwezinye indawo labo kufinyelela khona umsakazo ngithemba ukuthi ababekwazi ukuthi labo lapho abakhona abaziqhenye ngolimi lwabo lobukalanga batshengisele uthando njalo into ukuthi ibonakale kuhle ukuthi iya ngendlela efaneleyo kubonakala ekuthenini abantu nxa bebadala abazifundise njalo lokuthi labantwana ababafundise ulimi lolo ukwenzela ukuthi kungagcinise kusiba lulimi okuthiwa mhlawumbe lwalukhulunywa ngabantu abadala kuphela kodwa selachabalalwayo kodwa akubonakala ukuthi labantwana baba lothando lwalo labantu banike abantwana amabizo eBukalanga ukwenzela ukuthi bahlale bezazi njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi bangumhlobo wani.
Ngobani abamenyiweyo esingathi iziphathamandla?
Abamenyiweyo kuzabe kukhona iziphathamandla ikakhulukazi ama-parliamentarians akithi bamenyiwe kube sekusiba khona njalo osomabhizinisi basePlumtree labo bamenyiwe kube sekusiba njalo abanye iziphathamandla ze-KLCDA labo lazo ziyabe ziyizo njalo eziphethe kakhulu umcimbi lo ezikhokhela umcimbi lezinduna zakithi zimenyiwe lazo ukuthi zibe khona zizobandakanyeka kulo mcimbi.